Akuyabe kukhona kuthutshane na ngo-2018 kuvele iminyaka yonke kwakuvele ukuthi behlala behlangana kungabuyi lutho. I doubt asazi Chris ukuthi kuyabe kuthutshene kuvele ukuthi kuzabe kukhona kulana okusha, but I doubt ukuthi there's anything new engaphuma emangalisayo.
Kodwa-ke sizwa kuthiwa okutsha osokwenzakele ukuthi indawo yesigodini isilemigwaqo emitsha lokunye okunjalo, ungathi wena ngalokho?
Lokho kuhlezi kunjalo vele akumangalisi. Ungaze kube buyiwa ngaphi la nto yakhumbula ukuthi last year ngo-December kwakumele bebuye eGwanda. I mean 2 months before kona bana mele bebuye eGwanda kwaba la ma-changes amaningi kakhulu, imigwaqo yathara yonke kutsha ini kwaba lezinto eziningi, lamaloji amasha asale engaphelanga at that time. So akumangalisi ukuthi sokuthi esigodini sokulamathara lani okutho kufakiwe, it's just the same vele yinto abayenza njalo kokuphela every time. So hhayi, so nto esingathi kumbe kuthiwa yinto enhle ebuya elethwe yi-conference, kuvele kunjalo.
Ye, siyabona ukubana ibandla le-ZANU PF imihlangano yalo eminingi isiyenzelwa khona ngapho esigabeni seMatabeleland South, okuyikho abanqoba khona kakhulu kuzigaba zeMatabeleland kukhetho lwedluleyo. Kungakuhamba njani lapho?
Ya, khona kunjalo vele. Anti kumele ukuthi I think by now ba-pair back abantu bakhona baba-loyal kubo, so kumele baba-reward. Like if you remember, i-conference le kade kumele ibuye eGwanda, last minute siphonga ukutshintsha, kwathiwa no eGwanda kakusayenzi, and in public awuzange kuphuma i-reason e-clear ukuthi i-reason kuyini. But phakathi kwaphuma ukuthi no reason ukuthi out of Emat South iGwanda yiyo yodwa yavotela i-opposition, so bekungayenza ukuthi i-conference izenzelwa endaweni ewine i-opposition. So ukuya nje kubosigodini le kushona beboda lezi yindawo lapho abawina kakhulu khona, kuyakhanya ukuthi it's a way of just paying back amalokhuze nabo bona laba ababavotele.